Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 27 kuNcwabakazi 2019 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni namuhla
emthethondaba nxa singena siyabe sicela ukubana sisamelele ukubana kungene yaphili yeyodaba lukachief Khayisa Ndiweni labanye bakhe ebesuka phandle bebephandle kwentilongo.
I-High Court namuhla izahluza isicelo senduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwe Ndiweni esokuthi akhululwe ejele ngemali yesibambiso esaphikisa isigwebo sakhe esokupika okomnyaka olengxenye.
Singu number 5 ku-continent nge-corruption. Nxa singu number 5 lizananzela ukuthi sasisuke singakafiki lapha. Okusho ukuthi kusiya ngesikhathi u-number 1 singambamba.
IZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi uzulu olobufakazi bamacala enkohlakalo kumele aze phambili ayibikele ngoba kungumlando womuntu wonke ukulwisana lokungethembeki. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court kobulawayo namuhla uzahluza isicelo senduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwe Ndiweni esokuthi akhululwe ejele ngemali yesibambiso i-bail esaphikisa isigwebo sakhe. UNdiweni oyinduna yentabazinduna ufunyanwe yinkantolo kamantshi kumaviki amabili edluleyo elecala lokubhidliza impahla yesinye isakhamuzi esasisala ukulandela isinqumo sedale lakhe wasegwetshelwa ukupika okomnyaka owodwa olengxenye. Usejele lekhami sikhuluma nje kodwa uza kuba se-High Court ngehola lechumi ekuseni namuhla lapho umahluli azahlaziya khona isicelo sakhe abe sesitsho ukuthi uyakhululwa yini kumbe hatshi. Igqwetha likaNdiweni umnumzana Dumisani Dube uchasisele osithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
I-bail application sasicelile ukuthi sisamelele aphile yakhe ebesuka endlini engabe evalela ngoba kulama-chances amakhulu kakhulu ukuthi isigwebo asitholile emergency court izawuvathela. Apho mansileke kakhulu ukuthi omantshi abe-magistrate bali ukuyenza udaba lolo. Kwase kusenzela ukuthi i-record ithathe liyenze othiwa i-transcription ngoba inkantolo enkulu ye-High Court abathathi i-record liyinko-transcribed. So yikho kwenze ngani saphuze ukuthi siye-court.
Manje silungile kathe silungiswe nini ngoba?
Hayi, ngithole ntambama vele ngabo 6:30 then ngase ngisaziswa ngama-7 ujaji ukuthi ngifuna kusasa se-court.
Lona udaba lokuthi aphikise isigwebo sakhe ngokwalo olwe appeal luqalisa nini?
Ah, lethatha isikhathi eside ngoba kade si ama-court avalile. I'm sure ngokomnyaka ozayo yikho singangena khona e-court. Yes, kube uyahlala phakathi isikhathi eside sike.
Uthe kulamathuba amanengi ukuthi icala lakhe lingesulwa. Ukutsho ngani lokho?
Okwenzakalayo e-Magistrate Court kwaphambanise kakhulu. Induna wavalanye ithonisise icala lokwenza umsebenzi wayo njengomtshutshisi or njengomantshi ngoba kunamahluko phakathi kwezinduna labahluli nxa bethetha amacala. Kukaningi kakhulu intethwandaba ephezulu ingavumi ukuthi abantu abethesa icala lokudiliza impahla bagwetshwe. Ezikhathini eziningi batshela ukuthi into abayenzile baphambanisile bese betshela bafananga betholakale bekwenzile mebe eminyakeni ethize okumbe kuthiwe bebhadale inhlawulo yemali. Akwantanga ukuthi umuntu evalelwe kwesikhathi eside kangaka yena besenza umsebenzi wakhe njengelunga lenkundla.
Kungehlula-ke okwemthethwandaba?
Akusoze kwehlule njengoba nje lithi umthetho sobala kula macala amaningi ayethwesayo amacala afana lawa abe nempumelelo ehlukeniwe. So amthetho obala ambondi kungehlula kodwa kwenza ukuthi kwehlule kule nkundleni ephezulu engalani okuthiwa i-Supreme Court but hayi
akula ndlela engihlula khona.
Ungomunye waba behambe ukuyambona ngempela viki ephelile.
Bavumile simbone and umuntu ojabulile kakhulu, uyazwisisa kwenzakalani and bese kwamukile but hayi umuntu ojabulile kakhulu. Anje vele uyinduna, so abantu ogotshile abo ezinye izibotsho khonaphana zimphethe kahle.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha elimela induna entabazinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Direct from Washington, the voice of America, VOA. IZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi uZulu kumele amangale kuyo lasemapholiseni amacala enkohlakalo ngoba kungumlando womuntu wonke okulisana lokungethembeki elizweni. Ikhomishini le ithi njalo kulomthetho obunjwayo ozavikela abazaphambili lobufakazi. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uAlbert Ncube.
Ekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe kwanda ngolwesihlanu ukuphuma lamaqhinga okulwisana lenkohlakalo emsebenzini wezokwenziwa kwegolide kulesi sabelo, umnumzana Onesimus Nyawude okugatsha lwezemfundo Commission yeZimbabwe Anti-Corruption Commission uduzulu kumele asukumele phezulu abike amacala aphathelane lobugwelegwele engelakwesaba ukuze kube le ntuthuko elizweni. Ona uthi sekuza kuba lo mthetho ozavikela laba ababeka amacala aphathelane lenkohlakalo kanye laba zafakaza umthethwandaba ukuze bengahlaselwa izitha.
Any sector is one sector where
kulokungahambi kuhle kwezimali kwezokwenziwa kwamatshe aligugu kanye lenkohlakalo ephindwe kabili okubisela emuva intuthuko elizweni. NjengeZimbabwe Anti-Corruption Commission sikhuthaza uZulu ukuthi angavumi njalo angalingwa yinkohlakalo kodwa abike lapho isenzakala.
Isikhulumeli samapholisi ezansi emaNdebeleni uChief Inspector Philisane Ndebele uthi iningi labantu kalibika amacala aphathelane lenkohlakalo ngoba kukhona laba abakuzuzayo.
Silama neighborhood watch, silama suggesting box ukuthi nxa ungafuni waziwa ukuthi khona ngubani ofaka information ukuthi kulama corrupt practices ayenzakala endaweni ezingaka, hamba ephosela but kule information egcweleyo ukuthi kule nto engabambeka. So mina ngithi umlando kuyimi lawe to say no to corruption.
Ukansila kwa-Ward 5 eGwanda umnumzana Gilbert Dube ukhuthaze abezakhe ukuthi kumele basebenze gadalala ukulwisana lenkohlakalo.
Masingena ku-internet sitheka thina ilokuzenda ukuthi iZimbabwe ingaphi ku-corruption. Singunumber 5 ku-continent nge-corruption. Masingunumber 5 lizananzela usho ukuthi sasisuke singakafiki lapha. Okusho ukuthi kusiya ngesikhathi unumber 1 singambamba.
Unkosikazi Juliet Nkiwane uthi kulobandlululo ngezombusazwe ekwabeleni umhlabatho kwemba igolide kulesi sabelo.
Ungayiphiwa imali yakhona, automatically you must belong to a certain political party. Lanxa uyayithanda kumbe kayuyithandi, where do you put that? Is that not corruption? To me, it's corruption.
Unkosazana Sakhile Moyo uthi akulula kubomama emgodini egolide ngoba bethwaliswa amagabha avuzayo ngabesilisa.
Lo muntu wafika siwomen in mining wathi usethengile lapha esasitributor khona. Iminister of Mines ihlala ifika kithi emaphisa sibabuza ukuthi njengoba umuntu lo esihlukumeza kangaka engabe leqiniso yini ukuthi wathenga. Behlala besithi ungabuya omunye uthi sisakhangela. Silinde idate yokuthi bebuye bezositshela. Kuyaphenduka omunye la yethi sisakhangela. Sokule 2 years lokhu bekhangela.
Lo mhlangano buqoqwe inhlanganiso ye-Community Youth Development Trust ubujonge ukuphuma le ndlela zokulwisana lenkohlakalo kwaze kwenziwa kwegolide. Njalo umqondisi walenhlanganiso unkosikazi Sichasisile Ndlovu uthi bazaqhubekela phambili njengabatsha belisa ukuthi kube le mthetho ezabavikela emgodini. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ibika ukuthi odokotela abasebenza esibhedlela zikahulumende bathi bazakhalala umsebenzi kuqala mhla ka 3 kumpandula nxa uhulumende engehluleka ukukhuphula iholo labo ngesilinganiso abasifunayo. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi ugatsha lwezemali lwaboleka inkampani ebona ngokuqoqa izidumbu lokulungiselela izimfa imali engena ku 400 million US dollars lanxa nje imali le yayiqondane lemsebenzi yokulima phansi kohlelo lweCommand Agriculture. Uhulumende kasayitholanga limali ngoba kwaziwa ukuthi linkampani yatshonaphi lokuthi iziphathamandla zayo ngobani. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani khona ngapha ehlelweni lami ngithe ukukhuluma lala namhlanje. Igama lami ngusimiyoni Ncube, ekhaya ngisuka elupani ejojolo engombani koNcube komguza. Kulo mdala omunye ohlale ekhuluma lapha ethi laba bantu abacatshayo laba yena uzwa kunjengenganekane kibo. Hayi, lo mdala lo othi kufana nenganekane lo alikele imbuzisise kahle. Umuntu onguye okwazi ukuthi abantu abacatshayo baya kuphi lapha. Maye ngakwazi ulesazela phakathi kwakho lokhu ukuthi abantu abacatshayo baya. Yikho engikubonayo kuphela. Angeke zathi sizwe sikamthwakazi sikhala kangaka. Yena bese sithi kufana nenganekane ukuthi lokhu kuyacatshwa wena ukhuluma ngokuthi usemazweni kufuna useduze lapho. Lo muntu thina sihlala khona lapha elizweni leli leZimbabwe. Yena umuntu lo okhuluma njalo yena ngobule ulesazini. Alikele buzisise umuntu lokuthi kathi abantu abahlupheka kangaka bahlutshwa yini. Nguyokwazi yena lo muntu lo. Ngiyathanda ukuthi nikhuthaze izihlobo zami ukuthi liyazi ukuthi umuntu yena lo othi ufana nenganekane kuyo nguye umuntu okwaziyo. Hayi, mina ngiphilile lapha engikhona kodwa ngikho eZimbabwe ngiseBotswana. Hayi, izihlobo zami vusani ilizwe ngendlela ofanele livuse ngakhona. Isini ukuthi libe selicatshisa abanye abantu selisidilina zinganekane kini ukuthi abantu bayacatsha. Hayi, lokhu akukho kuhle. Kuze senza sigamulane ngamahloka kani? Hayi, thina singokomthwakazi vela siphuze ukugamulana ngamahloka.
Abantu kabayekele ubandlululo lolo lokuthi mashona mandebele, mashona mandebele, lishona leli, indebele leli. Lizayenza umkhuhlane lo ukuthi abantu benyamalale umemetheke uye phambili ngoba kuvele sebesilwa bebangalolo hlangu abavele lina likhuluma ngalo. Special abaphesheya kwamanye amazwe abangahlali eZimbabwe yiba bayenza ukuthi abantu laba bangapha eZimbabwe bengahlalisani kahle. So ngicelani ukuthi lama likhuluma alikhulumeni ukuthi ningakhuluma uhlanga lomuntu ukuthi wena Ndebele wena Shona. No, ngiyalicela hlobo zami zamani ukulungisa ilizwe ngendlela okufanele lilulungise ngakho. Ngiyalibonga kakhulu balaleli lalele ngalesi sikhathi ukuthi omunye lomunye kazinuka ikhwapha lapho khona ukuthi linukelela kanjani kumbe linuka kanjani. Igama lami lokugcina hlobo zami mina ngithi hayi nantiyana seliyoshona selimathunzi.
Uyazi lokhu kubuhlungu into ezikhulunywa ngugawuli ngoba kwezinye isuku uyazi ukuthi kuzamehlela khonokho akuphikisayo ngoba into ebuhlungu phakathi koluntu. Uzathi kuyeripota emaphoyiseni wabo, amaphoyiseni wapunya abantu, uyathi ufika usweli ukuthi uyaripota kubani, wenzeni, njani. Gawuli ehlonipha abantu, siyakucela.
Igama lami nguBruce Moyo, ngikhuluma ngiseJoburg. Kubuhlungu bazali, silapha nje sibalekela imizi yethu kungenxa yezamo. Kwakungazathi thina esiphuma ngaphandle kwelizwe singabantu esingafundanga, njengoku khuluma kwakuthiwa ngumgayo. Sibalekeli ukuthi asifundanga sizotshontsha eGoli. Bona-ke abafundileyo esebehamba betshontsha abantu ezindlini, ilazi kulu hlazo. Mina into emangazayo lonke maZimbabweni kumbale kubonini uhulumende weZimbabwe ngokukhankasa kwakhe bopha abantu ngokuthi kulomthetho uhlulwa yini ukuthi ebopha abantu bona abahamba betshontsha abantu? Lyambo umuntu udlali umlabalaba ngabantu ifejafeja ngabantu enguye yena otshontsha abantu. Isigorila phela lesi abasenzayo lesi isigorila. Waye bedlala ngabantu kangaka? Waye bedlala ngabantu uhulumende weZimbabwe? Bazali, sakhamizi, kubuhlungu sabulawe lilungelo lethu bathi balwela impi yenkululeko bavalisa izikolo sabulawe lo headmaster phambi kwethu sikhangele ukuthi abangabathengisi bazwanana lo Smith lamabhuku namhlanje sebebulala abantwana bethu futhi bethi amatitha azwana le-America bangabathengisi bafunelani imali bona begijima ngama-4x4 bechitha imali bethali ama-AK besethusela abantu abayibo ababaholisayo sibanjela itestu itaxi yokuthi bezosithathamela futhi ezindlini lizizani igange liyinanzelele lani lina eliyigidelayo linomonzora lina elilokhu likhonokho elakudlayo liza kuhlanza kumunye unyaka.
Lokho okukhulunywa ngabogawule nje liyawuzwisisa kuhle ukuthi into ezikhulunywa ngumuntu vele ongani ingqondo kazikwananga ngani ngumuntu onjani lokhu akuzwakali. Asithandi ukuthi sizagcina kusenza singalaleli la estudio 7. Khetha abanye abantu bezanup f abangakhuluma ngcono kulabo gawule lo chumano.
Lonke balaleli ba-Studio 7 linjani lali basakazi. Hhayi, mlelami igama engeyiziqabe noma yeshi laba abantu bezanup f zabantu lapha vele ukuthi ngaziqamba mhlawumbe saba ngathi omunye umakhelwane wami sengathipha amasotha labe cebezombamba. Cela likhuze ugawuli ugawuli ambethwa ngugawula ukuthi yena kambe lokho kwenzakalayo kuleli lizwe kakuboni into ebona umntwana omncane yena ethi kakuboni. Hhayi gawula, bawulalele ukunazelele ukuthi into ezenzakalayo uzikhangele, hhayi ukulandula into esegcekeni.
Ngiyabingelela ku-Studio 7 abantu abasakazela into leqiniso esizibonayo empilweni. Ugawule lokho eyaletha izinto kaziboni kutshithi le ndlala inje ukuthi abantu bahlupheka kula msebenzi ngayala. Kathena wababhizi kungakha wenze njani? Ugawule bantu, ugawule umuntu wecholojo. Engayala ethi kule msebenzi so, ethi msebenzi igcwele abantu abafi ngendlala. Sifa ngendlala angakho abantu bethu bahlupheka. Kade sinako ukuthi abangenelwa khona lelizweni lapho abacatsha khona. Impilo bani nale anti bayenza ngabomo ngoba yazi akula lapho abazakho. Nangakho njengoba othi nxa etshelwa abantwana ukuthi hayi silambile, itshaye. Uthi azame ukuyacela emzini ethi ungaye emzini itshaye. Kukhona kwimpilo nalesiphe siyadubeka bakithi siyalamba lamba la msebenzi ebantwaneni. Nalibonga kakhulu uxhaso lwenu lisixhasa ngalo, nyabonga kakhulu ngoba kanjeya ibizwe kuyabulawana la kuyabulawana sibi.
Yena umnangagwa ubopha abanye ukuthi baphambanisa yena ungaphi njengoba sebophophelekezela mpoko. Yena hhayi ngithi wayekhona kuhulumende kamgabe ukuthi ukuthi yena nguye wayeqondile kuhulumende kamgabe, hhayi laba abanye sebabopha laye uphakathi kwamacala wonke wona la awethisa abanye.
Labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elamelika lithi lizabheka uhulumende weleSudan ngelihlo elibukhali phezu kokuzimisela kwakhe kundaba zokulondoloza amalungelo kaZulu andubana lithathe isinqumo ekuthini lisuse yini eleSudan kuluhlu lwezijeziso. Umongameli weleFrance umnumzana Emmanuel Macron izolo usayinelane isivumelwano le-African Development Bank esokusungula isikhwama semali engange $300 million ezaphathisa osomabhizimusi besifazana ezwekazi le-Afrika. Sizigqibeke ezekuseni ngolunye lwendaba ezihamba phambili kwelemelika. kulelunga lebandla elibusayo elama Republicans elithi lizancintisana lomongameli Donald Trump kuma primaries okudinga ozancintisa emelele libandla kukhetho luka mongameli ngomnyaka ozayo. Umnumzana Joe Welsh uthi umnumzana Trump ungumbusi omubi omele asuswe embusweni. Kolunye uhlangothi abebandla eliphikisayo elamademokrasi labo bayachukana bedinga ozamela ibandla labo kukhetho lunye. Sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dini Zulu Macaphulana sambuza ukuthi ukhona yini ambona elakho ukunqoba uTrump.
Into eyimfihlo engasimfihlo baba yikuthi iAmerica uTrump nxa emilapha ngummeli weAmerica ngesingayo ngoqotho lwayo ngoba lwanu babakala mahloni okukhuluma okucatshangwa yiAmerica ngesingayo uphumele egcekeni iracism yakhe inzondo yakhe prejudice yakhe lakho konke akubeka egceleni endula amavoters akhe amsekelayo ulabantu bakhe abamlandelayo abakholwa akukhulumayo ungambone senza into azenzayo azikhulumayo ethuka abamemazweni ethuka bokufika eveza inzondo lolaka ebantwini uyazi ukuthi ukhuluma leAmerica ngokwayo ngoqobo lwayo njalo yiyo emlandelayo ezamvotela ngemva kwaObama abamhlophe beAmerica bathi ngesingabo abamfuni umuntu omnyama abamfuni omunye umuntu ngaphandle kommeli weAmerica ngesingayo iAmerica emhlophe yikho ukuthembileyo ubaba uTrump bangazama benzeni kodwa uTrump uyibambe ngesiduku iAmerica njalo uyazi ukuthi ngemva kwakhe lo bingeke iphumele egcekeni bengathi emanye iziphepheni bayayenyanya into ayikhulumayo bethi bayaphikisa kwenzayo kodwa bangemva kwakhe ngesingabo.
Ngamafitshane nxa ungacaca uthi wena ibandla lamademokrats kalilalo ithuba kulolu khetho umongameli Trump uzabuye awuphinde nje umphehla.
Uzabuye awuphinde baba bangemva kwakhe abakhulumi ababangimsindo abaxokozeli bayakwazi abakwenzayo.
Ukhetho lokudinga osenetha la malunga edale lephalamende siyazi idale laphansi okwamanje lilawulwa ngamademokrats eliphezulu lilawulwa ngamarepublicans kukhetho oluzayo ubona izala nkomona
vele ngathi nxa ungabuyela esimangene saba khona ukuthi uTrump aqine thethe akula muntu emhlabeni owayekwazi ukuthi kuzokwenzakala lento yathutshe eminyameni yathi bhadla abantu baphelelwa ngamathe umthetha phansi wabo abantu bakaTrump abamlandelayo nalabo abamsponsayo abamthembileyo not America kuphela langaphandle kwayo ngoba ama right wingers uyawabona nje hlokoma umhlaba wonke phakama abasebenzele ukukhanyeni kuphela abasebenzele eminyameni okwabo kunqoba ukuba nguvela thutshu ubabone sebezithethe intambo ngoba bachaya umthetha phansi njalo bayakwazi abakwenzayo baba yiwa amandla awathembileyo yikho akuthembileyo umbone senza kwenzayo ngakho ngibone ngane okwakathe sibasabambile uTrump labantu bakhe lalabo abamsekelayo sekhatshani ukuthi amademokrasi anqobe.
Umnumzana Dini Zulu Macaphulana ucubungula ezombusazwe sixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa.
Bakhululeni akula nto emangalisayo lapha. It has always been like that. From Idi Amin Mobutu Sese Seko wa Zambanga, PW both us operated the regime of Azania, the Hitlers and Osama Bin Ladens of those years, Ian Douglas Smith's UTI regime of Rhodesia, Robert Mugabe's years of Moment of Madness, Ababu Saibabe Venebe Sichaya Game Zero. It has always been like that. Mvuseni limbuzu Steve Bantu Biko, mvuseni limbuzu Oliver Reginald Tambo, mfutile bavusa basebhalarhwe, Musgraves Ntsholotsho, lo Parrenyati waphelela ebholorhweni, umvuseni limbuzu Joshua Mkabuko Nyongolonkomo, ngingamvusa lamangifakazela uJohnson Solomoyo, akulanto entsha lapha, ababusayo, babevele besitshaya Game Zero. It has always been like that. Ngubani kibo oyemthandu Sidini Malunga? Ngubani kibo oyemthandu Lookout Masuku? Ngubani kibo oyemthandu Alfred Nikita Mangena? Bakithi lingaye ngwayithombe sika Mdala Sidanela kiso. Akula owayewathanda amazwi ngendaba. Ababusayi babevele besitshaya Game Zero. It has always been like that. Utonga karawa ingena na iZimbabwe ayifelayo yona yena umdala wafela ingene na iKenani ayilwelayo uMogeni yena wayibona na iZimbabwe esaphila inkosi entsha yesizwe samaNdebele siyahlala kwesobukhoso kusemthethweni na ngifuna ukubuza idevolution kumbe siyaqala kulelizwe kodwa ngiqinisile ngithi kini indwangu ayisiyeki isiphongo sayo bona babusayo babevele besitsha game zero it has always been like that. I-restore legacy, useke wayikholisa nalo wano wavalelisa kubutho. Abe open for business bona sebathola nama mega deals njalo ngawe malini. I-15 billion okuthiwa yanyamalala sebayiveza yini. Pho i-3 billion esanda kunyamalala lonyaka kuzathiwani ngayo. Ezinkulu ze-corruption zizavezwa zipikele umgwazo na. Is the voice of God still as soft as wool? Whether it will work, will not work, or work simple, ababusayo, babe velebona, besitaya came zero. It has always been like that. Alizithenganga yini lina na isinkwa se 10 billion dina bantu. Umchova lukatanga nange 25 trillion. Kona go paro sisibenda oliwa mumuzawa ngama quadrillion na. Wona vele senza nama tutema jointini. Ama grosser ama quintillion dama zillions aliwa tenganga na go passcode. Alibabonanga nawo zwe beqintwa ngugono umzukulu kalokhuza sekubhedwa umkhonomi. Pho lamuhlo kusimangalisayo ngamachakashaka lawo kuyini. Ababusayo babevele bona besijakem zero. It has always been like that. U-Abel Mzorwa akazange afumbathe aziphathe intambo zombuso na. Kuzaphu abathengisananga na abanye bayidabula phakathi zaphu. Wona amasela scouts ayingawani. I-MDC abayidabulanga naso kuthengiswana. Yes. Inenge abafile ezitokisini belwela amalungelo lenkululeko yabo abathengiswanga ngabanye babo na abathengisi mina duze lami vele abangimangalisi laye uJesu Kristu ngoJudas akazange athamathe ababusayo through abathengisi ndini babevele besitshaya game zero. It has always been like that. UPatrick nabanyama katshontshwanga na usoja jani uKhawuzane labo Betha Chokururamba kwele mashonaland kabatshontshwanga yini yena uDzamarangithi watshontshwa. Buzani uJustina Mkoko, eyakhe indaba uyayitsho ngomlomo mathupha. All the abducted political and activists of our time in the Second Republic, vele kunjalo. Ababusayo babevele besitshaya i-game zero. Yikho ngithi, it has always been like that. Awagqitshelwanga amadibha ngabafana beganga abantu sebevuka ubhedu, uhulumende sebahudela na. Awavalwanga na amabhasi emgwaqweni or fighting road le mini uhulumende sethekho lwempisi. Hey lina, omaqupula abakwamlanga na isiporo. Umama umjuru yena ngithi bathi wayiwisa into ekukhulumende sekudela isizwe. Ayiqhamukanga nayo impe enkulu entumbane opasi sebesuzela bakanyongolo. Madoda, isizwe siyaphakama sigadle nxa abakhokeli sebebhotshele egumeni. Ababusayo babevele besitshaya game zero. Vele it has always been like that. Dear Second Republic, nxa lifuna abantu bangalithathi ilizwe, nxa lifuna abantu bangakhulula abantu, nxa lifuna abantu behluleke, nxa lifuna abantu bangalithathela ubunandele kibo bakukapula libusa mpaka. Mina ngithi ababusayo babevele besitshaya game zero. Bakhululeni.
Bakhululeni. Olendlebe uzwile ingoma ke inkondlo ke emnandi lapho esiphiwa inkunzi embongi uDesire Moyoxide. Uthi nxa ikhuluma uthi iyinkondlo yakhe yokugcina lonyaka abamlandelayo hayi ube busy impela ube phitshekile lonyaka ukhiphe ledlalade elile nkondlo ezinengezi mnandi kabi. Siyalamukela bakithi isikhathi sesisalelwe ngumzuzu owodwa 1 minute before 7 o'clock khona ngapho eZimbabwe singathi GMT time ngapha eMelika ku-Eastern time is 1 minute before 1 o'clock sokuyisikhathi sokuyalala. Ziyatshiyana izindawo bakithi, lina liyavuka thina siyalala, thina abanye sisebenza ebusuku. Hayi ke isikhathi sesidliwe ngumangoyi kodwa singakehlukani, sikhangele ebezihamba phambili. Umthethwandaba we-High Court namhla uzahluza isicelo senduna uFelix Nhlanhla Mangwendiweni esokuthi akhululwe ejele ngemali yesibambiso esaphikisa isigwebo sakhe sokupika okomnyaka olengxenye. IZimbabwe Anti-Corruption Commission ithi uzulo lobufakazi bamacala enkohlakalo kumele amangale. Kwanele Oliver Lelisayo ngontungamili inkomo. Asibeni kuhlelo lunye ekusasa ngasikhathi sinye ngo-6:30. Kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Litshone kuhle.